siloko sidino okumangalisayo ngoba umhlangano we 3 days hayi wasiqeda amandla zasuka sezidinwe kakhulu abanye bafike emakhaya abo izolo abavela kuma provinces akhatshana kuliqiniso ke ukuthi sizavakatshela amanye akhona amanye amazwe amaningi awe Africa sizavakatshela sibatshela ngalokhu nge-hope le-arrest sibatshela njalo nangomhlangano wethu ukuthi singabantu abanjani esikholwani kuyini esifuna ukuthi abantu beZimbabwe basazi ngakho ukuthi asiso bantu esikhwele ezidulini sisithi basi lobani kodwa ke sikhwela ezidulini sisithi ngale i-challenge esilayo ngale i-problem ekhona elizweni esiku-offayo okungasolva leyo problem yilokho.
Yiphi eminye imizamo elilayo ukuthi lithuthukise ibandla leni?
Well, asikho okuqakathekileyo ukuthi silezingatsha ezishiyeneyo. Silezingatsha eziqondana le-organizing. Silezingatsha eziqondana le-recruitment, le-mobilization. Silezingatsha futhi eziqondana loku-educate abantu. Abantu sifuna ukuthi sibe labo ngokusuza izinhliziyo zabo. Esifanele sikwenze ukuthi lapho okwaphambaniseka khona in the past sizabuya futhi sikubuyelele sibatshela abantu ukuthi hayi lapha into eyaphambanisekayo kathesi sifuna ukwenza lokhu. Siyimhlangano omutsha, so there's a lot of work kufanele siyenze and especially after umhlangano omkhulu kangako obe successful besingakazi ukuthi uzaphumelela. Sasikhuqa abanye sagula ama-BP kodwa-ke hhayi umlimi siyambonga kakhulu ngoba lanxa kunjalo mntanami iphathi yethu kakhulu iyayame uNkulunkulu nguye simfakile la ku-constitution ukuthi uNkulunkulu ngaphandle kubana silo president kodwa uNkulunkulu wabhava u-president sizathemba kuye ukuphumelela kwethu kusezandleni zakhe.